Imbiko esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamizi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi messages zivela kumongameli welizwe, ubaba u-Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa e-Country Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayithole leyo message emafonini abo. So ke asilaqinisa ukuthi ngokunanzelela angiboni ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi i-message le bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona, kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha khona inumber zabantu bese bephonga ukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi kusho ukuthi bonabo abamakhambane amakhalekhukhwini kusho ukuthi yibo abathatha lezo number bazidlulise bazihambise ngale ukubani umnawo kazisebenzise. Ngokunjalo-ke sibona ngathi ngobuningi babantu nxa becoxa kukhanya abaningi lezo message bazitholile, kukhanya ungathi kubhizi sibili ukuthi abantu zihazwe emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe bezithethena.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho? Bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele, balokhu khona nasibuloku kukhulu ukuthi pho i-security yabe ingabi kambe nxa bekhangele sibona inumber zabo seziphonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele contract le company zezabomkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le company, lokho esithi ngesikhiwa is private and confidential, akukhangelelwanga ukuthi inumber zezinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenumber leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho, njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezibuza ungathi hayi i-security akayisekho ngoba engakwazi phela ukuthi namanje bazigcwele iganga lonke, kutho ukuthi nxa le numbers zikhona lama-adress abayaziwa abantu bakhona sibakhamba lokwethuka ukuthi kanti pho sokusenzakalani. Engcela amakhampani lawa okuyiwo ale number lezo makhalekhukhwini, I think labo balohlupha bayeqa umthetho nxa sebethatha inumber bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho sibili abantu akubathabisi, abantu bakhonona kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.